soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
In taking the lead, government has further reduced its workforce to 25% on a 2 weeks rotational interval.
Abenkampani yengcingo eTel 1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalindeyo ukuxotshwa kweleBrithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixotshe. Kuliviki kuwoza Friday silomculi wengoma zomdumo owechibilika uVusa Sibanda odume ngegama lokuthi Nkunzi yesilange. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abenkampani yengcingo eTel 1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli. Intasi yezindaba yethu Mavis Kamause tholela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seTel 1 unkosazana Melody Harry ongathandanga ukuthathwa ngamazwi utshele iStudio 7 ukuba bathethele linyathelo njengenkampani ukukhuthaza izisebenzi ukuba zihlatshwe lelo jekiseni njalo bezibonisa ukuba ngozibani ekhona kwezempilakahle yabo nxa bengasakwenzanga lokho. Uqhubekethi isilinganiso phose sokungamachumi ayisithupha 60% sezisebenzi zeTel 1 sebalihlatshwa leli jekiseni ngaphansi kohlelo lukahulumende, ngakho ke bathethele lo nyathelo ukuze izisebenzi zonke zilondolozeke. Wavuma ukuthi inyathelo lokuthi bonke abangakahlatshwa leli jekiseni bathathe amalanga okuyaphumula ileave kungenye yendlela yokuzivikela kulolu bhubhane. Unkosazana Harry uthi konke lokhu bakwenza belandela osekusenziwa ngabamankampani azimeleyo lohulumende. Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uveze lokhu embikweni awethulela intatheli zindaba ngemva komhlangano wequla labaphathintambo wangeviki.
In taking the lead, government has further reduced its workforce.
Uhulumende esikhokhela kulokhu sewehlise inani labazakuya emsebenzini, njalo zisenza lokhu zitshintshana phakathi kwamaviki amabili asebahlatshwayo beyibo abalithola kuqala lelo thuba lokuya emsebenzini.
Will be given to the vaccinated personnel.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jaffet Moyo, uthi lanxa kungamanyathelo aqondileyo kwezokulondoloza ukusabalala kwe-COVID-19, yikubandlulula labo abangakalihlatshwa.
Ukuthi kulalabo abahlatshiweyo balama-benefits athize, abangahlatshwanga abalama-benefits. Sibona ngani kubandlulula nxa kukhona ukubhadalwayo lisebenza ngesikhathi se-COVID-19. Kufanele kubhadalwe abantu bonke abasemsebenzini kungakhathalekile ukuthi uhlatshiwe kumba uhlatshwanga.
Elinye igqwetha u-advocate Abraham Mateta uthi kumqoka ukuba abantu bayelihlatshwa leli jekiseni.
Indlela yokusebenzisa ugodo ukuthi lokhu kwenzakale yiyo engayenzi kuhle. Uzathola ukuthi kulama conspiracy amanengi ngendaba ye vaccination. So nxa sokusetshenziswa ugodo kuyagcina sokusiba ngani i conspiracy lana ngeqiniso ngenxa yokusetshenziswa kwe force. So mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi uhulumeni lamanye amakhampani labanye abantu bonke bahambise imbiko yokuncenga abantu ukuthi bahlatshwe.
Umnumzana Thabo Mathe uthi okumqoka yikuba inkokheli enhlangothini ezehlukeneyo ibone ukuba balondolozekile kulolu bhubhane lwe-COVID-19 labo abangaphansi kwabo. Abantu bakhuthazwe ukuyahlatshwa leli jekiseni ukuze kwehliswe ukumemetheka kwalo.
Ngokubona ukuthi abantu bayavaccinatwa njalo balandela imithetho ye-World Health Organization, into le ikhona sibili siqede abantu abaningi.
Abezempilakahle babika ukuba liqhubeka liqonga inani labatholakala bele-COVID-19 lasebelahlekelwe yimiphefumulo Ekuchoneni kwangolwesine kubhubhe abangamakhulu ayisithupha lanye 61 phakathi kwabantu abedlula kancinyane inkulungwane ezimbili 2301 abafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisichiyagalolunye 93,421 asebetholakale belaleli gciwane labulala abafika phose inkulungwane ezintathu 2,870 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga edalela ephalamende aveze ukuba akhala ndawonye lozulu weZimbabwe ngokubhubha kwentatheli zindaba ezimpalo ezigoqela uSandra Nyaira, Tawanda Kudlanga labanye. Acela uhulumende ukuba aqakathekise impilakahle yentatheli zindaba. Lokhu kuza ngesikhathi inani lentatheli zindaba isezibulawa yi-COVID-19 liqansa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi intatheli ziyizwe eziphambili ngokupha uzulu ulwazi mayelana nokuqakatheka kokuzivikela ngalesi sikhathi esinzima kangaka. Loba nje intatheli zisenza umsebenzi omkhulu kangaka, iningi alikuboni ukuqakatheka kwazo. Kodwa uhulumende wabeka umthetho othi intatheli zindaba lazo zibe kusibanga sabantu abaqakatheke kakhulu, ama-frontline workers. Idale lephalamende izolo liphe inhlonipho kwintatheli zindaba uGudlanga loNyaira lisithi ukuphupha kwabo kufuze kuphe amankampani isifundo sokuba anekekele impilo zentatheli zindaba. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngomsebenzi wentatheli zindaba lokukhithwa kwemibiko ephalamende engumeli weMathebeleni South phansi kwe-promotional representation uNkosazana Sipho Ndlovu Mukone uthi badanile ngokubhubha kwentatheli zindaba lezi.
Silahlekele kakhulu, silahlekelwe ngama-journalist amabili uSandra Nyaira loTawanda Kudlanga. Siyananzelela badala ukuthi ngenxa yomkhuhlane lo osukhona ama-journalist adlala indima enkulu kakhulu ezigabeni ezishiyeneyo. So siyakhala kakhulu sithi imuli zabo kaziduduzeke.
Unkosikazi Mukone ukhuthaze intatheli ukuba zihlashwe ijekiseni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19.
Siyakhuthaza abathaphi bendaba ukuthi bayehlatshwa ukwenzela ukuthi phela singatholi izimpa eziningi kumedia industry.
Omunye wasebenza loKudlanga eyintatheli izindaba yeZBC u-Abigail Tembo uthi umsakazo lo ulahlekelwe ngumuntu obezimisele ngomsebenzi wakhe.
Tawanda Kudlanga, or Mr. Gu as we all called him, was that guy next door, that brother at work.
Utawanda Kudlanga wayengumuntu oweduze, wawusenelisa ukukhuluma laye yonke into, wayekuphindlebe. Ngahlangana laye ngomnyaka 2006, sikhathi sonke ngimbona wayengipha ukudla engaqala umsebenzi wakhe e-Classic 263.
Some wings, you know, some food before he came for his shift at Classic 263.
Umkhulu wenhlanganiso esebenza lentatheli izindaba e-Media Center, uMzana Enesi Mzengi, uthi kumele intatheli izindaba sizame ngezikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane.
We have tried the WHO, that is the World Health Organization.
Sesizamile ukuba silandele iziqondiso ze-WHO. Abantu kumele bakhangelwe i-temperature nxa bengena lapha. Siyanceda abantu ukuba bahlolwe ukuba balalo mkhuhlane ungelambadala.
For free. That is anyone who wants.
Ngesikhathi sokubhubha kukaSandra Nyaira, wayesebenzela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, esedolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia. UKudlanga wayesebenzela umsakazo we-IFM ezishabane engumholi walomsakazo. Intatheli zindaba ezabhubha nge-COVID-19 zibalisa uZororo Magamba, Charles Lighton, Foster Dongozi, Janet Munyaka labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Impumela yophenyo oluqhutshwe izinhlanganiso ezimbalwa ngomnyaka odluleyo ethulwe namuhla iveza ukuthi ingxenye yenani labantu abaselizweni ilobuyanga ngenxa yezizathu ezibalisa ukukhuphuka kwentengo yempahla, isivuno esiphansi kanye lokubhidlika komnotho welizwe okubangelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso eziqhubela oluphenyo zibalisa i-Rapid Poverty Income Consumption and Expenditure Survey, iZimbabwe National Statistics Agency, iWorld Bank neUNICEF. Njalo zithi impumela le izasiza ukuthi uhulumende labancedisayo bephathise abantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yebulawa yiProgressive Residents Association yena othi uvumelana lalimpumela.
Alikho iqiniso elidlula khonokho abakukhulumile abezinhlanganiso lezi ngoba ilizwe lakithi lilizwe labayanga. Inani eliningi labantu baphila ngaphansi kwalokho esithi poverty bottom line. Ngokunjalo ke inani labantu abaphakathi kobuyanga livele liyeqa ingxenye nxa sikhangela ukuthi eZimbabwe abantu bavele bangaki.
Lambe ngokwakuqala lokho esingathi kulethwe umkhuhlane we-COVID-19 kumbe kwase kuvele kunjalo, kukanti khona ukuthi ingxenye yabantu abalobuyanga kuliqiniso kumbe baningi ukudlula lapho, kukanti kungalungiswa ngayo.
Umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19 uwenze ubuyanga babantu bavela esobala egcekeni. Kodwa ke abantu beZimbabwe bavele bangabayanga ngoba nxa sinanzelela ukuthi bangaki abantu abavele besebenza imisebenzi eqondileyo, inani lakhona lincane kakhulu. Ngokunjalo ke iCOVID-19 ifice abantu bevele bengabayanga. Nxa sithi siyakunanzelela futhi okukhulunywe izinhlanganiso ukuthi yingxenye yabahlali umbe yezizalwane zeZimbabwe engabi lobuyanga, thina sithi ubuyanga babantu bungaphezu kwengxenye. Abantu beZimbabwe phose singathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi 75% baphila impilo yobuyanga, ngoba inani lelo eliyi 75% ngabantu lezimuli zabo abaphila ngaphansi kwalokho okuthiwa yi-poverty bottom line. Kanti i-poverty bottom line ibaliswa imali ephezulu khona lebangakubo 40,000 Zimbabwe dollars. So zingaki izimuli ezilayo leyo mali yokuthi baphile? Uzafica ukuthi zikulutshwana kakhulu. Sibe sesithi thina okwenza abantu beZimbabwe babe ngabayanga ukuthi abalutshwana bona laba abayibo abaphetheyo abayibo abalokufinyelela kuma resources ngombe kumnotho welizwe, inani lonlele lilutshwane singathi phose 15% kusiya ku 25% selithethe lagogodlela labamba lagagadlela umnotho welizwe. Yizwe izinothi ezimpantshakayo ngokunotha, ngoba uzafica ukuthi yiba abantu abathenga izimoto nsuku zonke, yiba abantu abaphinda banika uhulumende imali. Ungabona umuntu engumuntu esekhipha imali esikhwameni eseqhubela uhulumende eseqhubela ilizwe ukuthi ngizoliphathisa ngalokhu, khonokhana kuveza ukuthi bona labo yiba abantu abasuke bagagadlela umnotho welizwe. Kwasokusithi iningi labantu lasala linuka ngobuya ngaliyanuka phuphuphu kokuthi kabanye ke banothe bapintshika ngabakwazi ukuthi bayise ngaphi inotho yakhona. Yiso isimo esikiswe eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, esixoxelaye ekobulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqasa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana belegcikwane leli eZimbabwe. Ngesikhangele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umkhulumende wakwaleMelika uyasola kakhulu ukubulawa kukamongameli Jovenel Moïse wakwale Haiti lokudutshulwa komkakhe obhebhe kusehlakalo lesi. Umongameli Joseph Biden wakwaleMelika uthi kubi kakhulu okwenzakale kulelo lizwe mhlaka 7 kuNtulikazi. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuncedisa ele Haiti ukwenzela ukuba kube lokuthula. Ele Haiti libhekane nenhlupho eziningi ezigoqela ukulwisana kwabantu, ubukhohlakali, isimo esibi kwezombusazwe kanye nezinhlakalo zemvelo ezinjengezulu lesikhukhula. Kulandela ukubulawa kukaMoïse, umnumzana Ned Price isikhulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ngabasoze baphumelele abazama ukususa uhulumende kaZulu ngodlame kwele Haiti. Uthi kumele kulandelwe imithetho yelizwe leli nxa abantu befuna ukungena embusweni athi ukusebenzisa izikhali lokunye okungekho emthethweni. UPrice uthi uhulumende wakwele Haiti kumele abophe bonke ababulele uMoise labafuna ukususa uhulumende kaZulu embusweni. Uthi kumele abantu balandele okwethulwe ngumnumzana Claude Joseph, umkhokheli kahulumende ofisa ukuba kube nokuthula kwele Haiti. UPrize uphinde wathi abezombangazwe inhlanganiso ezizimeleyo labo bonke abantu kwele Haiti kumele badlelane kahle ukwenzela ukuthi kungabi lomvukela. Uthi ubudlelwano bakwele Melika lele Haiti buzaqhubekela phambili. Uthi ele Melika ngozibandlela lonyaka lanika ilizwe leli izigidi ezidlula amajumi ayisikhombisa 75 million yokuthuthukisa ilizwe njalo lokulungisa okunye okuhambelana nezempilakahle. Uthi imali le isetshenziswe ukuvulela abantu amathuba emisebenzi, ukulima, ezemfundo njalo lokwenza uhulumende asebenze ngemfanelo. UPrize uthi ele Melika lizimisele ukwamukela okunye okufiswa ngele Haiti kulandela ukubulawa kukaMoise. Ekhuluma ngokhetho lweHaiti, uPrize uthi kumele luqhubekele phambili njengalokhu okwakuhleliwe ukwenzela ukuba kulandelwe imithetho yelizwe. Uthi akulunganga ukuba kube lohulumende obusazantando ngoba lokhu kulakho ukwephula amalungelo kaZulu. UPrize ugcizelele esithi ukhetho olubalulekileyo luyinsika yombuso wakwele Haiti, ngakho kumele ukhetho lwenziwe lonyaka. Uthi ukhetho luzakwenza ukuba umbuso uqhutshelwane ngemfanelo kwele Haiti.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kweleBhilithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixotshe. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwabalitshumi lane abafike eHarare ngolwesithathu bavalelwa lapho abangamelanga bahlangane labanye njengendlela yokwenqabela igcikwane le-coronavirus okwamalanga alitshumi. Kulababili abasenkambeni yeBhilithani abeqa bevela kuzitezi ezimbili bezama ukubaleka okuthiwa balimala. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Frederick Shaba utshela umsakazo we-ZBC ngolwesibili ukuthi abantu laba abasoze behlukunyezwa ngukhulumente. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senye yenhlanganiso ezizama ukumisa ukuxotshwa kwabantu laba e-Restoration of Human Rights, umnumzana Phanyeka Karimansira, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma-detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Selike lazama na ukukhulumisana lalabo asebefikile eZimbabwe abaxotshwayo kumbe izihlobo labangane babo ukuthi lizwe ukuthi baphethwe njani?
Okwakathesi asizaphumeleli ukukhuluma lalabo abahanjisiweyo. Sizwa kuthiwa bathi befika eHarare e-airport bathathwa ngebhasi bahanjiswa ku-quarantine.
Ungasela ukuthi kuyini eselikwenza, ikhona yini imizamo elokhu liyenza ukuthi lizame ukubona ukuthi labo abasele abaxotshwa, njalo akhona yini amalanga asefakiwe ukuthi bazaxotshwani?
Kulaba abasele akukabi lama-dates ukuthi bazahanjiswa nini, kodwa esikwaziyo ukuthi uhulumende weBrithani uthi yena ufuna ukuthi ukuba ehambisa amachumi amahlanu. So sicabanga ukuthi ngo-August bazazama futhi ukuhambisa abanye. Qhubeka phambili sizama ukulwisa ukuthi laba abaseleyo bangahanjiswa. Sinoko sikhuluma lama-MPs lokho sisenze icampaign yethu, njalo le-petition yethu lokho iqhubeka phambili. Njalo sizayenza ama-demonstrations azikabi le date, kodwa sizayenza ama-demonstrations amaningi e-London, e-home office laku-prime minister's office. Kungaba yinto esingayenza iviki yakuqala eka-August.
Labo okuthiwa beqa befuna ukubaleka balimele okunganani?
Kukhanya abalimalanga kangako. Sizwa kuthiwa bangcono kakhulu abalimalanga, kodwa abasahanjiswanga. Umumo we-COVID-19 ulokho unjalo kuma detention centers. Sizwa kuthiwa akukabi lama process okuthi kube kulandelwe umthetho owe COVID. Baloko kangelane lodubo lokuthi khona bahlala endaweni bengalama protection ama mask landano okufanele kube khona ngomumo we COVID.
Umnumzana Phanyeka Karimansira isiphatha amandla senhlanganiso ye Restoration of Human Rights ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseBelitane. Imidlalo yomncintiswano wamazwe omhlaba owawumele wenziwe ngomnyaka odluleyo ka-2020 e-Summer Olympics ivulwe ngokusemthethweni namhla imini elizweni laseJapan. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ELiZimbabwe limele ngabadlali abahlanu kule midlalo emele iqhutshwe nyaka enye kodwa yagcina idluliselwe phambili ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Imigoqo ekhona kulezinsuku elawula ukuhamba kwabantu besiya kwamanye amazwe idale ukuba abanye abadlali bengenelisi ukuyaphatheka kuma-Olympics, yikho nje iZimbabwe ithumele ihlekana labadlali lonyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi akalathemba lokuba iZimbabwe izathola imendulo kule midlalo ngemva kokuthumela abadlali abalutshwane.
Uhle sibili ukuthi khona siqualifyile sathola ama athletes ayasimela kuma Olympics eJapan, kodwa mbona kuma disciplines lapho esiqualify khona hano sizivakatshele nje siyaphelekezela abanye njani ngibona ukuthi kukhona okungaphuma. I-good exposure nje ukuthi lati siyefika khona ngale sidlala imidlalo edlalwa sikompyutha lamanye ama athletes akamanye amazwe aphezulu.
Oyengumqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emidlalweni yenguqu elama Mighty Warriors lize liyidlala kuma Olympics aqhutshelwa kule Brazil ngomnyaka ka-2016 noShadrack Mlawuzi ukhuthaze abadlali abamele ilizwe leZimbabwe ukuba babe nokuzithemba.
Ngithi kulaba abamele ilizwe kumdlalo yama Olympics akukho lula emidlalweni leyi, ngakho ke kuqakathekile ukuthi bezilungiselele kakhulukazi ingqondo, ngoba badlala labadlali ababe besuka emazweni ade bethola ukutrena kakuhle lalapho ezomnotho welizwe abame kuhle. So okuqakathekile kakhulu ukuthi bezithembe beqine kakhulukazi ingqondo, okuningi ngokwezethemba kuyalunga nxa kokuthi balungiselele ngendlela efaneleyo.
Ubhukutshayo uDonata Katai kanye logwedlayo uPercel Gilpin yiba betheswe inkatha yokuphakamisa iflegi yelizwe ngesikhathi kuvulwa imidlalo okusemthethweni. UKatai wele minyaka elitshumi lesikhombisa yokuzalwa ube ngumdlali wakuqala onsundu obhukutshayo ukuyamela iZimbabwe kumidlalo ye-Olympics. Wona umkhosi wokuvulwa okusemthethweni kwemidlalo ye-2020 sama Olympics ubungafani lo eminyakeni eminye, ngoba kuvunyelwe abantu abalutshwane ukuba bephatheke kuwo njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abadlali abakuqembu elimela iZimbabwe ngababalisa uPeter Wetzler naye obhukutshayo, uNgoni Makusha ogijimayo kanye loScott Vincent odlala umdlalo we-golf. Ngiyimele iStudio 7 Now are you in Joseph Njanji?
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4
Kuliviki kuwoza Friday silomculi wengoma zomdumo oyichibilika uVusa Sibanda odume ngegama lokuthi Nkunzi Yesilanke. Asizweni ixoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yabonga Nkunzi kaSilanke.
Rumba kubechibilika ngumdumo othandwa kakhulu leningi labantu emaphandleni, yikho nje inkunzi yesilanke iphonga kangaka yona ke idabuka elubani.
Akhulela khona elubane, khona elubanda afunda khona, baba oseneminyaka ngaphezu ka-50. Ngikhulela emulini yako Johnson Mhlatshwa Silanke. Ezamakatari ngaziqala ngisasencane kakhulu, sifunda nje khona lokho okwamakatari omabhanju sikuchaya ngamagapa lamagapa e-olivine.
Kuhle abalaleli bazi ukuthi igama lakho lomculo labuya njani Nkunzi.
Igama elithi Nkunzi kaSilanke ngakhula ngalo ngoba bengivuka ekuseni ngo-6 niye kibela phezu kwesiduli emasimini ngithusa inkawo ngifike ngikhonye njengenkunzi ngikhonye mbonge njengenkunzi ngakho ngakuqala ngisasencane kakhulu bonge abantu bema reserve le bathi hey inkunzi kaStanke hey inkunzi kaStanke
uthi ukucula lubizwa kuye waqala ukuthanda ukucula esemncane ecula elingisela abaculi ababedumile ngaleso sikhathi okwaze kwenza uyise wafuna nokumkhipha esikolweni
umzali ukuthi lo muntu vele italenti lakhe likuphi kusemakatarini ngoba ingoma bengiyiphupha ngicule ngiphupha ngicula ngihlala ngiyi-1 vele ngitshaya ngitshaya amabhanju ngitshaya amabhanju ingoma zabasolomon sikuza kuthe sezibuya nje lo-1 olika sivele vele into yayivele isigazini sijayive ondukus malaksa abantu abangisondelana labo obadaya mathulane o-apsoni abendolwane omadalaboy
Selesikhathi ecula uNkunzi ngo-1995 acinezela idlathi lakhe lakuqala kukhasethi elithi Osali Bam nyekelani ukulwa
naku WhatsApp uye ku WhatsApp leyo siyabonga abantu benkosi engakusho ukuthi li support kakhulu leke ukuthenga ama 10 siyabonga
inkunzi yeselanga iyaphambili ngomculo werumba kumbe ichibilika yibe sikhwezelayo kuhlelo woza
zapareibe
nempelasonto elithukela lichibilike kamnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Bhali
umculo kavusa Sibanda odume ngegama lokuthi inkunzi yesilanga singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abenkampani yengcingo ye-Tel1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama-COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli izizalwane zezimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kwelebhilithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi yenze lokho silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo musithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.